Sobolesi, njengomuntu oyindoda, singabe sikhuluma ngamalungelo abantu, kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo of a certain gender. Sisithe inye kuze ibulawe enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yathi ingasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uapply to everyone, besizawukhangela ukuthi hayi ungani kufuze ukhitshwe then ungavozanga ukhitshwe, kodwa ingathi apply to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli, hayi mbona ngabathi kuyaziqakathekile into ikhitshwe. Kungangcono abantu kuthi i-life in jail, ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungiselwa amadoda kuphela, ulungiselwanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa all promote equality besizawukhanyela, kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda wona esilela, hhayi ungumthetho omubi. Akuthiwe abonileyo benike i-life in jail, kodwa ukuthi kubulawa amadoda kuphela, mbona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu kagetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke, kodwa ungaze umqume akuthinti lutho. So ngibona ngabathi kubalula ukuthi anibe and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo, ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu linenzondo embi, abantu bahlala kefuthelele. So kubaluleke ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga. Uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane, azithola amalungelo azo ngokufaneleka, azithola imisebenzi. So zihlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelele.